Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokugcilibezelwa kukhetho kulandela athi yibufakazi obutsha osobutholakele. Ummeli weSouth Africa eZimbabwe kachayi inja efihla umphini emcimbini wePollard ecebisa eleZimbabwe ngokuthi kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo.
Bayengene nje ithona bemotice card babaphijine eSouth Africa bayecela istadium khona eJwase bacela istadium sokudlalela ungeyani ungeyani ngesithi Jwase nitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngalo eSouth Africa.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso ye-CAF esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba inkundla sokuyizigwagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokucilibezelwa kukhetho elukhweza kudale le Supreme Court kulandela athi yikutholakala kobufakazi obutsha. Igqwetha likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luveza ukuba ugatsha lozokhetho olweZEC lwasetshenziswa njani ukucilibezela kukhetho lwanyakenye. Idale leConstitutional Court lalahlela kachana loludaba ngoba uChamisa wehluleka ukuveza ubufakazi bokuthi umnankagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni. Umpofu kavezanga ukuthi loludaba luzethula nini emthethwandaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Mpakama Mbete kachayanga inja efihla umphini emcimbini wePollard lapho acebise khona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi eZimbabwe kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo. Umbete wethulela amazwi phambi kwaMnangagwa obonakale esejetajeta njengomuntu olenhloni. Kesizwe amazwi kaMbete.
Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
eZimbabwe lithi selivule amasango kubosomabhizimusi kulinyathelo elihle siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuge abosomabhizimusi kumele eZimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo: ukuvikela abokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo, ukuhlonipha izimo isivumelwano labo somabhizimusi bokuza ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye esibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
In our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.
Lawo ke ngamazwi kameli we South Africa eZimbabwe umnumzana Mpaka Mambete. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, izolo esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba kungasela nkundla elungele imidlalo elizweni lonke jikelele. Iqembu leZimbabwe belimele lidlalele le-Algeria umncintiswano we-Africa Cup of Nations mhlaka 29 ngenyanga ezayo enkundleni ye-Papa Fields Stadium koBulawayo. Bobe sekuyiyo yodwa inkundla elizweni elungele imidlalo yezinga eliphezulu. Kodwa inhlanganiso elawula ezenguqu eZimbabwe iZimbabwe Football Association ithole incwadi evela kuCAF izolo iyazisa ukuthi iBapa Fields kayisalungelanga ukudlalelwa imidlalo elamaqembu akwamanye amazwe ngoba ingasaphathwanga kuhle ngendlela efunwa iyo ke iCAF. Inkundla yeNational Sports Stadium leMandaba lazo zayaliswa ukudala iCAF. Lokhu kusitsho ukuthi ilizwe sokumele licele amanye amazwe ukuthi liyedlalela kuwo imidlalo yeAfrica Cup of Nations leyeWorld Cup eyaqala ngomfufu. IZIFA ithi izakhulumisana lamanye amazwe ngodaba lolu. Kodwa ithi izethula amaphepha ukuphikisa isinqumo seCAF. Sixoxe lowake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo weZifa umnumzana Omega Sibanda yena othi inkokheli yeZifa kumele ichiye umsebenzi phezu kwalolu daba.
Lolu daba lubuhlungu kakhulu singamihle. Lubuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora nabantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba olubuhlungu bekhangelele ukuthi bavukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers khonapha ngoBulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months siyadlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa laphesi sebesithi bona sokwaliwe yikhafu yona i-DF yake yakhumbe ngeyikhothafu. Kodwa bonke bakubukela bathule. Yakhondenywa yiCAF kwathi walungisanana nalala kwekapha yakulu lungisanana nalala. But abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokho. Bekhangelele bona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhola la. Nxa abantu sebenze so kungakhothi ukuthi kaphesi lapha kubo November la. Ama-Maitorias amankazana phela ayenziwe iwalkover e-stadium yethu e-National Stadium e-Harare. Iwalkover sikhona. Into zonke lezingasikhakela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphuma meceleni athi sesileke lavume nje khonokho kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo siyadlalelwa khona le Algeria.
Isixture ingafixwa yiCAF kayijike ukuthi lapho sithi siyaqala eAlgeria siya ngapha ngothi next 16. Kathiso kumele bakhangele ilizwe mina ukubona kwami nxa besaya nithithi. Bayekele nje ukuthola bemotive card babagijima eSouth Africa bayecela i-stadium khona eJohannesburg. Bathola i-stadium sokudlalela. Kungeyani kungenxa yami ngisithi Johannesburg. Ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabo eSouth Africa. Abanye nxa bevela emazweni abagadi lokhu okuthiwa ngama-connecting flights. Bahle basikele khonaphana kadlale babuye.
Kube sokusitshoni-ke lokho kuzulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kuthaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngingawuthuma umuntu webhola ngingaxolisa kubantu beZimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga. Lokhu akukuhlanga noma sekuphele. Bona ngazi ukuthi icolo lwabo luzawayiluphi. Khumbula phela ukuthi kwathi ngama-Mighty Warriors bacoli khathi bacola besithi abangeke bavinya ngokuthi ama council local government abenesa stadium bayefike kulungu bona bebengathi bengazange bahambe bayecela la ku minister of sport la ku SRC la kuma local authority ukuthi bone yona i-team ezelela khona ngale ku DC siyafika sibile plus ukuthi ithi lokhu kwathiwa kulungiswa bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi ayisho right bona baqale bazibona kulento lo kuthiwa i-first instance board sekhangela ama stadium eTower Zimbabwe isizini uma ingaqala yona ni first instance board yabatshela kudala ukuthi ama stadium ethu wonke ayita kanti kube nebukholo kumbe ngiwudelela abantu bona abanikazi bebhola angizwisisi angazi ukuthi ixolo lwabo luza ngaphi kathi akumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe batshiyeni abanye abenelisa ukwenza lokho
umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle kahle okhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando
umlando ngowekhansili ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambuke abatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imelibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungaenzela thina ey'stadium zonke zezishaya i-council iyathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collective ground so labo ngabanye phela abaningazi i-stadium
alo-ke ngumnumzana Omega Smanda obexoxa ecingweni lo ntungameli nkomo we-studio 7 Abantu bebhinga kuward 6 esikalenge abangamachumi amabili lane balahlekelwe izilimo emasimini kwathi abambalwa badelikelwa izindlu kulandela izulu lesikhukhula elana kuleso sigaba kumaviki ambalwa adluleyo kubikwa ukansila walumango umnumzana Joseph Mwembe Abantu abaningi balahlekelwe zimpahla kulandela leli zulu ikakhulu esinakoma njalo abanye bathola uncedo lwempahla zokusebenzisa ukudla lamatende kuhulumende inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla ezombusazwe Ukansila Mwembe utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi useqoqile konke ukwenzakala ewadini yakhe njalo uza kukhweza emhlanganweni wekansili yebhinga lamhlanje.
Esikalenge kulemsila A2 okuthiwa nguSikanyozi nomunye umsila okuthiwa nguJongamise ihlangana eduzane lebridge okuthiwa khona nguMasumi. So kuthe khona imsila le ihlangana E2. Omunye umfula wabusudifida omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula uyenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezasamizi okuthiwa khona kusemangogo village under Sikalenge
abantu abathinteka kulesi sihlakalo bangaphi bathola yini uncedo
abantu abathintakala kuleso sihlakalo kulomuntu oyi-1 owajikekayo so wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala akwabo hlala then omunye umuzi kabasukanga but izindlu izindlu yangenwa ngamanzi then eduzane lemuzi wakhona kwaba nesifudlanyana esadlela emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu ihamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona kulamasimu abantu abafika ku-24 esahamba lomlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zathathwa ngumfula sazama ukuthi lathi-ke sibanike amarekhodi ukuthi lathi njengeSikalenge ward si-affected ngoba eyami iSikalenge ward is the next ward to the affected ward okuthiwa khona isinakoma wayo so mbona ngani abakakunanzelela ukuthi ayisikho isinakoma yodwa lama-neighboring ward lawo aba-affected bethi safuna ukuthi sibe le-true record indawonye lo mlimisi umdumeli osebenzela ewadini yani so okwamanje ngikhuluma kanje yile rekhodi eSikalenge ward laye ulayo irekhodi kwenza ukuthi yena ingafikisa ngale ku-RX lami ngiyefikisa ekhansilini yethu mbonani ngikhuluma kanje kusasekuteni izabe ngishiya yona leyo i-report e-councilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula e-councilini yebhinga yini, njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya, siyake sihlale ngoba umgwaqo lo osiyabhwa sowadilika. Uwe imota zisakwanisa ukuthi ziyefika ngaphetheya ngale. So njengekhansili kade siyosihlale phansi ukuthi lake sincedisane lo hulumende ukwenzela ukuthi sihlungise umgwaqo ozabe ubhoda usiyangenela phambili komfula. Sike ekhansilini sizabe sincedisana lama partners kanye lohulumende.
Akutshengisi ukuthi izulu leli lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya. Ngoba isimo sakuqala lesiyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungakani lidabu lizulu kuphinde amayezi ana abaleke. So sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayaba khona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kathesi asiselathenga.
Luncedo bani lizalufuna?
Bonani, uncedo esingaludinga yikuthi abantu bona baphiwe kona ukudla. Bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.
Lo-ke ngukansila ka-Ward 6 umnumzana Joseph Mwembe eBhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esekalenge eBhinga. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi ikhomishini ecubungula izenkohlakalo e-ZAC ithi isifumane inotho edlula amadola angamabhiliyoni ayisikhombisa, i-$7 billion eziphathamandla zikahulumende engekho emthethweni. Iziphathamandla zakhona ngezakathesi, ezinye ngezikahulumende owedlulayo. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matandamoyo uthi linotho iyimali njalo enye iyizakhiwo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abeZimbabwe abesifazane abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35%, sebeke bahlukuluzwa empilweni yabo kumbe kudlwengulwa ngabesilisa kusukela kuminyaka elithumi lanhlanu. Okwamanje ke balaleli, sengitshedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lisethulela imbono yenu elithumele nge-WhatsApp.
Ngokuthi nozikhumalo ngikwethethele lupane, mina inkinga nayo nginenkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe. Inkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe ubusa ngenkani, ubusa ngokuhlukumeza abantu, ubusa ngendlela ebuhlungu engajabulisiyo. Okwamanje babusa ababusi ilizwe bacathele amacala abo awayenzayo ecountryini. I-corruption abanayo inkulu kakhulu, angeke futhi batshele lutho. Babusa ngenkani, babusa ngodliya, akulanto abayenzayo. Badla imali, bahlukumeza abantu, benza into ezihlukeneyo. Msakazi wami ngitshoni uChamisa MTC naye akayibona ukuthi naye umuntu ohlunyezwa ezweni. Lokho esehle senyuke selale ebusy, lokho esikuzoya uzenza istrike, uzenza istrike. Kahle phezu kodaba engabe bekukhuluma efanisela, because abantu bahlukumezeka ezibambe benze njengasemalawi. Imalawi ubona ilizwe imalawi liba right manje liyalunga. Uthiwe ngoba bebusy ebuyeze ezinkantolo ezovela emfazi amakhesi, ilizwe liyafa ngale. Babusy bagibela imali zestate, bona bebusy bezomosha imali la South Africa. Please msakazi wami, ngicela ilizwe liyana lilungise ngendlela efaneleyo. Uthiwe uChamisa ehlale phezu kodaba enosilizwe lapho.
Yabonga ekuseni, ngithanda ukulibingelela basakazi baka Studio 7 ukugoqela uChris Gande, uMtongamile Inkomo, uGift Dube, uSithandekile Mhlanga. Siyabonga basakazi inyuzi elisithipha zona ngokusazisa kwenzakaleli izweni. Bengekho lina kungela msakazi ka Studio 7 ngaba sikhona ukwazi indaba ezingabe zisenzakala phakathi kwelizwe, ngoba inyuzi esizitholayo sithola inyuzi eziyabe zisekela uhlangothi olulodwa ezalapha ekhaya. So siyabonga ngenyuzi zenu lokuthumela ama-VN ama-voice note kuma-WhatsApp, thina abanye mhla asinawo ama radio abamba kahle asenza sikwazi ukulalela indaba zenu kodwa ngama VN lawo liwathumelayo phakathi kwama WhatsApp kokwama WhatsApp abantu siyathola through ama group siyabonga ngawo sibe sesikhathazeka ke njalo ngokungatholi ama VN abe phathelane le live talk asiwatholi angazi ukuthi lingenza imizamo bani ukuthi lisincedise liwa forward lawo lisekodela ama live talk sikwazi ukuthi lidibethe ngani sikwazi ukuthi imphumela yangkhona kuma issues adelilawo kuma live talk uhambe kanjani igama lami ngingudala uMuzi Mathema ngikhuluma ngobulawa ngibingelele emakhaya la ngisuka khona ekubi district kubo woza woza esiganda esigabeni okuthiwa kusela ubhode ngibingelela abadala ngibingelela bonke abangaziyo yabo
salibonani balaleli ngithanda ukulibingelela kustudio leyani phela khona ngapho emazweni elisikhokhele ezinsimbini elisincedayo kakhulu ngokusilungisela izinto ezisihluphayo igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani konxube komguza nginesikhalazo esikhulu kakhulu ngini kakhulu balaleli laleli phethe izinsimbi emazweni isihlobo zami lesikolo kuthiwa ibhangale eLupane ebhangale isikolo lesi isihlobo zami iklinika yangkhona ikhatshana lokhana okumangalisayo ukuthi ngiyazibuza ukuthi yena uhulumente mayebhekile ebona ukuthi isikolo lesi ikliniki ikhatshana kodwa kulabantwana abafunda khona kuleza khamisa ezihlala khona lapho kodwa kulasizo lokuthi usizakale nje ukuthi bekufaka iklinika nje encane nje ukuthi bekwanise ukuthi abantu bebethola usizo khona lapho iklinika lapho ohamba khona ukuze uyihambele hayi kuyahanjwa 39 kilometers so ngizibuza ukuthi sihlobo zami uhamba uma ngongaka ugula ngeze uphakathi kwenqola uhamba isikhathi esingakanani ufika uphila lapho yakhona kumbe ufika ufile so ngiyacela ngehlobo zami ukuthi sizame ukuthi nginyikinyize ngapha kuhulumende shuwa sicela iklinika eBhangali eLupane eBhangali sicela iklinika lisincede ngeklinika kakhulu kakhulu siyacela ukuthi lizame ukusinceda ngeklinika yikho izihlobo zami kade ngikhala ngakho kuphela ibe ngithanda ukulibingelela lonke iZimbabwe yonke ngithi ngiyalithanda lonke ngibonge kakhulu lo president wethu lokho ebambile lamanje usancengisa izihlobo zami lingakhali kuzalunga ilizwe lizalunga kodwa kakhulu kakhulu izihlobo zami ngikhala ngeklinika kuphela ukuthi lisincede ngeklinika
Isicela lisibuzele ama passport ukuthi ayimalini lokuthi ayemergency ayimalini athathwa njani ngendlela ukuthi sifuna ukwazi lapha ngendaba zama passport aseGwanda sisifazi sicela lisazise sibili kakhulu khona lokhu yini lokuthi abhukwa kumbabhukwa siyacela lisazise kanjani bala ama message ethu kade ke sizama lithuna
Yeah, linjani kusitudio 7 nalo mahlabezulu nje. Yeah, kusitudio 7 bengicela lilandelisele indaba ye siyama subjects la ukuthi a register ngemalini. Ngoba kulabanye abantu abathi baya register lapha esikolo ukuthi akuchajwa imali entsha yena leyo. So besicela nje lilandelisele udaba la ngkhona lizwe ukuthi okuliqiniswe yikuphi. Kumbe uhulumende lapho yasi proper nje ukuthi athi hayi sokureversiwe lokho yalo. Sicela ukukuzwa konke khona lokho kulandelwe nje kuhle kuhle.
Ngibingelele kubasakazi ku Studio 7 nabalaleli bonke nje jikelele. Ngithi ngibingelele ngikhulume nami engibona mhlambe kungasiphathi kahle singabantwana baseZimbabwe. Uhulumende kamnanga kwa ngempela hayi ukuhlalisana labantu into angayaziyo. Athesi kunje sidale egangeni eSouth Africa. saphiwa ama-permit ukuthi silathi sibe sincengisa khonokho esekuncengisa sisegoli. Khona manje ama-passport bayazi ukuthi bayaphela, ayaphela, baqhamuka le mibono yokuthi kufanele siwabhadale labo 4,000 something rands, imali ezizo abantu abangaziholiyo nokuzihola e-South Africa. Bona mpela kahle kahle la bantu into abayifunayo ngabantu bayabazi bayazi yini, ngoba eZimbabwe bayihlele ukuthi belethe imisebenzi abantu esizalwe eZimbabwe sisebenze khona. Sesikwamanye amazwe futhi bastill balokhu beqhubeka ngokusihlukumeza. Hhayi, lo hulumende lwesilayi, hhayi. Ngisapota abantu abathi masivota ke sikhangeleni bantu bakithi. Ake sikhangeleni bantu bakithi, into le yabomnangagwa le isike sihlukane naye, ngoba akukho lapho esiya khona ngabantu lapha. Abantu laba balezinto eziningi abazenzayo, so bayazidifenda nje ukuthi bengazitholi nabo sebesenkingeni. Bona kahle kahle abafuni ukuhlupheka, bona bafuna ukuhlupha abanye abantu. Hayi man, phansi ngezani, sikhathele.
Pho kuyiwaphi elizweni leZimbabwe? Ukusetshenziswa kwedola leMelika kwavalwa ngokusemthethweni, kwathiwa sokuyasetshenziswa idola leZimbabwe ukuthenga lokuthengisa phakathi kweZimbabwe. Namhlanje sesibona sokulamanye amagalaji lapha athengisa amafutha ezimota ngedola leMelika, njalo konke lapho kuthengiswa khona okuthengiswa khona umphakathi kuthengiswa ngedola leMelika lemali zakwamanye amazwe. Kodwa uhulumende yena uholisa izisebenzi zakhe ngedola leZimbabwe, ngemali yeZimbabwe engathengiwe. Umbuzo ubususithi wona bazophila njani labantu, bazophila njani? Akusela mpilo lapho.
Ye lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abayisikhombisa abadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weleMelika bebelengxoxompikiswano edolobheni leSouth Carolina izolo ebusuku phambilini kokhetho lwama-primaries oluzenzelwa kulelo dolobha ekupheleni kweviki. Okhokhela ukukhetho osolwenziwe ezigabeni ezimbalwa umnumzana Bernie Sanders uthwaliswe nzima ngabanye abathi engabanqoba uzehluleka unqoba umongameli Trump, ngoba ele ngqondo zakhe ezokuthiwa ngesilungu ngeze-socialism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Raphael Mthombe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli Donald Trump kasoze asebenzise yini udaba lokuthi uSanders ufuna ukuthi lizwe libe ngelama-socialist.
Yena nguye-ke oseyi-socialist ukwedlula ulokhuza lo ofuna ukungena uSanders, ngoba yena ukhanye engathi sibili uphethe ubhulo lokuthi usefuna ukuthi labo abamdonsela ekutheni afike kuthonisisweni bonke bahle bakhuculwe baphume bese afake abangabakhe. Khonokho yikho okukhanya ngathi kuyi-socialism more than lokho okukhulunywa ngoSanda. Mina ngokubona kwami,
manje ngokubona kwakho, khona lokhu okwenziwa ngoTrump kungabangela na ukuthi agcine enqotshwa kukhetho, kumbe kwenza athole usekelo ngoba sesike sezwa abanye besithi hayi akwenzayo kulungile?
Hayi, uTrump olabantu bakhe bona labo sizina ngesilungu i-base ya. Okumele kwenzakale ukuthi ama-Democrats abuye lento ezahlephuna abantu ku-base yakhe, ibasuse ku-base yakhe babuye ngapha kuma-Democrats. Yena eyakhe i-base yona leyo yokuthiwa i-Trumpism ayisozivele inyikinyeke loba ngazenze yehlule, ikhengisele ukuthi kayisozi yehlule inyikinyeke. So umsebenzi ukuma-Democrats ukuthi bazuze more people ababo bafake lama-independence phezulu ukuze bamnqobe.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leTexas. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonge ke bonke abanelise ukusithumela imilayezelo yabo. Landini nelisa ukusithumela imilayezelo yenu. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo kodwa lingakhohlwa ukuthi silalo njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Olunye lukhona ntambama ke lamhlanje ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.